nxa sibuyela sikhalithi kona siqokhisane labakhokheli sibone ukuthi kona i-constitution amalungelo abantu omunye lomunye umuntu ikakhulu isigela what we'll call marginalized communities njengezabelo zakithi ezimhlawumbe khathana leHarare eyo administrative city. So ukuthi sibonisa nti nxa sithi kona i-constitution bazwisise ukuthi i-constitution kuyini, ama ordinary citizens, what responsibilities do they have, and what leaders should do to fulfill ama rights, amalungelo abantu kuleyo constitution. Bese ngisithi mhlawumbe ngikufake ngikwenze kube personal kimi mina njengentatheli, njengomuntu oqeqetshwayo ekubeni yintatheli as a journalist, ikakhulu a journalist with speciality in new media, ukusebenzisa izindledlana lezi ezintsha. Kunenge ngikufundileyo ikakhulu nxa sigala lokho esibiza ukuthi i-technology. Ngiyazi mhlawumbe abantu bakithi kathesi abaningi basebenzisa amafoni, abangena ngawo ku-WhatsApp, abangena ngawo ku-Facebook. Amafoni kunenge akulethayo. Lapha e-America i-technology bayisebenzisa ngendlela enhle kakhulu, ngendlela ephakemeyo, hathi ngendlela yokuzithokozisa kuphela, kodwa ngendlela yokuphucula kumbe yokwenza amalungelo abantu abe ngcono. Ngokuthi kona uyathola ukuthi kona mhlawumbe what I will call ama-local authorities, they are able to interact with the citizens just by sending a text message. Lawo ama-citizens athumele umbiko ukuthi hayi, thina njengezizalwane sifuna kutshintshwe lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Uyatsho ukubana iinkokheli zalapha zikhulumisana kakhulu lozulu makhaza ebulenjini lapha kubo-Twitter, kubo-Facebook, ngumkhuba okhona yini eZimbabwe lo?
Siyazi ukuthi eZimbabwe ubulembu yebo sobukhona emafonini, kodwa sisasilela kakhulu nisikelethi khona mhlawumbe uhulumende esebenzelana labe telecommunications aphucule uzulu ukuze i-internet, lokho esibiza ukuthi i-internet, itholakale even ezabelweni ezikhatshana ezisemakhaya. Kodwa esikukhangeleleyo asikuthi kumbe abakhokheli bakhulume labantu labantu makhaza kubo-Twitter lakubo-Facebook lakubo-WhatsApp. Kodwa umkhuba esifuna ube khona yikuthi abakhokheli bafunde ukuthi kumele banike abantu makhaza i-feedback.